Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lambi ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 1 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke.
Ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyukuthi bazothi ama-election kawayenziwe katsha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Abangafuniyo uthi bayaziphuphela nje kulibalele.
Inhlelo zehulumende zinenge kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathatha isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso.
Sile ngxoxo lomunye wabafunde kwelemelika phansi kohlelo lweyali unkosazana Ntombi kaMama Moyo.
Mina, I was part of the 100 who were chosen and bamfaka a company notwa San Francisco International Film Festival.
Amapolisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukubhikitsha uqoqwe ukuthi kwenziwe lamhlanje elizweni jikelele phezu kwempumela yokhetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imithethwandaba yeZimbabwe yiyo yodwa engalaya ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha, hathi i-SADC. Eloba inkundleni yokuxhumana AX, uMnangagwa uthe njalo lanxa kungaze kwenziwe ukhetho olutsha kuyabe kumele luphathwe yiZimbabwe Electoral Commission njengokutsho kwesisekelo sombuso welizwe, hathi i-SADC le-AU njengalokho okufunwa yi-CCC. UNtungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe efundisa ekolijini le-UNISA kwele South Africa, umnumzana Shepherd Mpofu, ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Singakhumbula umbuso wokubambana kwezanu-PF le-MDC, i-Government of National Unity, indlela eyaba khona ngayo kwakungemva kokungenela kwe-SADC. I-SADC Observer Mission, i-report yayo yakuqala, was more condemning of ama-elections than any other report that you will ever read about ama-election eZimbabwe. And the lokho kwavela ku-SADC. And mina angikhangelelanga ukuthi ama-elders la e-SADC nxa ezobuya azokhuluma anything ezaphumela phandle or ezaphuma endleleni yalokho sokukhulunywe yi-SADC Observer Mission. So ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyukuthi bazothi ama-election kawayenziwe katsha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity. Mbona ngani i-SADC or ama-SADC countries, especially abo-South Africa, labo-Botswana, labo-Zambia, they actually at a higher risk, humanitarian risk, than any other country outside the region yokuthi izinto nxa zingahambanga kuhle eZimbabwe. It's not only ukuthi iZimbabwe yiyo elama problem wo iZimbabwe yeyodwa senkingeni. Amazwe la aseduze leZimbabwe lawo bazaba senkingeni ngoba abantu bazabaleka eZimbabwe kungasela kudla, kungasela msebenzi, kungasela impila kahle besiya ezibhedlela ezikwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi i-SADC ingenele eZimbabwe, not for the sake of Zimbabweans only, but for the sake of the sub-region.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana Uthi yena isata kikaila sabelo e Zimbabwe, imithetho ndaba ye Zimbabwe, iyo yodwa engathi ukuthi kumele kwenziwe ukhetho olutsha. Kanti lalolo khetho kuyabe kumele luholwe iZimbabwe Electoral Commission, hathi o-AU labo SADC laba bakhulunywa i-CCC.
Constitutionally yebo engabe eqinisile, kodwa ngendlela izinto esezenzakale ngayo nangendlela imasi ngakhuluma ngecapacity yokuthi iZimbabwe yakwazi na ukufunda ama-election. And in any case ukuthi sizibuze ukuthi iZimbabwe Electoral Commission imali zokwenza ama-elections bayithatha ngapi, ama ezinye izimali ngabazinikezwa ngamanye ama-funding bodies outside of iZimbabwe. And ekugcineni kwelanga esesiwukhangele lapha asikho ukuthi i-constitutionality yokwenza ama-elections ikuphi, but i-problem yikuthi ama-elections ayatshontshwa. IZimbabwe Electoral Commission nxa esithi bona ama-election abayenzayo bayenza ngobucoco obuphezulu, then esingakusho yikuthi kabala capacity or abakwazi ukwenza ama-elections. So ekugcineni kwelanga sokumele banjani bancediswe ukwenza ama-elections la. So i-SADC can recommend ukuthi kube lama-election amatsha, but ngokukhangelela kwami mbona engani i-government of national unity kungaba yi-best possible way for ama-Zimbabweans to go through. Ngoba singathi kube lama-election amatsha, then sesikwazisa abantu bazobulawa iZANU-PF, abantu bazotshaywa sebetshayela ukuthi kabavotele iZANU-PF. Or labo abavotela against iZANU-PF ukuthi nxa sokusiba lama-election amatsha bazohlukunyezwa iZANU-PF besenzela ukuthi bavotele iZANU-PF ngokhetho lololutsha.
Alo ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwembiko e-University of South Africa i-UNISA, obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo ekhona le kwele South Africa. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Ekhuluma izolo eBuhera emkhosini wokuthakazelela ukunqoba kwakhe lebandla lezanu PF, uMnangagwa uthe labo abathi benganqotshwa bagqugquzele uDlame bazajeziswa kalukhuni. Lo bekungumbuthano wakuqala okaMnangagwa ngemva kokhetho. Wengezelele esithi ilizwe lisoze libuswe izosanyama zamazwe angentshonalanga. Umthetho uthi njengoba ibandla le-CCC eliyilo elikhonona ngempumela yokhetho lingayanga enkantolo yezokhetho ukuze kumiswe ukugcotshwa kukaMnangagwa kusahlolisiswa lolu daba, kuzamele agcotshwe. Sixoxe lo wakhethwa ukuba ngukhansila wesilobela emele ibandla leZANU-PF umnumzana Willard Moyo, saqala ngokumbuza ukuba ulubone njani ukhetho.
Ukhetho baba Gande luhambe kahle kakhulu ngenkambo engilayo kwezompolitika okweminyaka edlula engu-20 edlulileyo ngiphakathi kwendaba zompolitika. Angikaze ngilubone ukhetho oluhanjiswe ngendlela eprofessional njengaleyo, ukhetho olwenziwe emgceke, olube free and fair, ukhetho olube luhlelwe ngendlela yebanga langaphezulu njengokhetho lwalonyaka. Izeki ngitshayela ihlombe ngalokho, bekulukhetho lokuthi ma ungasebenzanga kahle ebantwini ubusiwa, ma usebenze kahle ebantwini abantu bebekuvotela ngoba ade kungelanto efihlekileyo, into yonke ibihamba ngendlela enhle. Njengomuntu ade yi-candidate ekathe sisengingukhansila ngoba nginqobile ngiyi-candidate kuma-election adlulileyo, ngithe sithi ngiyakhanyela ku-ward 29 lapha esilobela egoqela idonsa yonke le mawolokohlo le-chapewa, ngabona ukuthi ukhetho lolu belu-free and fair ngoba ama-polling station la ngu-5 wonke sithi ma ngifika kiwo ngithola ukuthi iZANU PF eyethu iparty ebusayo ibila ama-agent ayo angu-3. I-CCC bona babakuhlaba umkhosi kangaka, ngithola ukuthi ilama polling agents angu-4. So ade bemele amaphathi abo bekhangela uhlelo lonke, kuvotwa ukuthi akula muntu okhampenayo within 300 meters, ade bekhangele bonke abe-CC labeZANU PF, bekhangele konke sokubalwa ntambama, bekhangele kufakwa amalayithi amakhulu ade thengwe izeki kumhlophe kutenke kwa balwa kuhle ama pepa lapo kuhine koni CC efakwe hotwa kuhine koni ZANU PF afakwe hotwa kubuzu wane kufunye lwane kuti siya fumela nukutileli ngele ZANU PF kufunye lwane kubuzu wane tileli siya fumela tele triple C kufunye lwane kwa kete lapo kwa isa inelo wana ma V11 ZANU PF ya wina kuwati 29 eto onza primary I triple C yaba lama vote ama nengu lwilawe ZANU PF eto onza business center I triple C yaba lama vote ama nengu lwilawe ZANU PF eto onza dem primary school ZANU PF yaba lama vote ama nengu nengi kakhulu ukudlulawe triple C I triple C kwa yadliwa kuwati 29 basayina bonke lama agents abo ukuthi ukhetho lukhanjiswe kuhle kuwati 29 so hayi ukhetho lukhanjiswe kuhle
bakhona abathi ibandla lezano PF liyehluleka ukwethula inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu wena uthini ngalokho
abakhuluma umbono onjalo angiboni ukuthi baqinisile of course bale mvumo lelungelo lokukhuluma ingqondo yabo abayicabangayo kodwa iqiniso elikhona on the ground ikuthi izano PF yiyo iparty elabantu enhlizweni yiyo iparty elenhlelo ezimhlophe ezimgceke zokuthuthukisa ilizwe lakithi indawo yakithi yesilobela le ward 29 engikhokhelayo inhlelo ngizibone ezisenziwa ihulumende ezano PF ezibambeka ngesandla izinenge ngincazibalisa ilanga lichone ezigoqela ukufakwa kukagetsi endaweni yakithi yedonsa kufakwe kwamagetsi ihulumende yezano PF esebenza logatsha le rural electrification agency ihulumende yaqhubekela phambili yafaka ubulembu beinternet ezikolo zonke ezisedonsa le laphecheya emaholo kohlo yafaka ubulembu emaklinika ukuthi abantwana bezikolo lababalisi bayenze iresearch besebenzisa ubulembu phezukwalokho yahamba ihulumende ya edonsa secondary yadonetha ama laptop amachacha asemabhokisini angu 30 amachuma amathathu yaqeda lapho ihulumende yalungisa udaba lwezifuyo zabalimi beward 29 uhulumende under presidential scheme sanikezwa idipa lokudibhisa oluluhlobo lwe-tigris ukuthi inkomo zingafi sa kulenhlelo eziningi ihulumende eziqhubayo yasinika iklinika edonsa kosithemba le duzane le dambu le donsa inhlelo zehulumende zinenge kuphela abantu abaphikisana le hulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathatha isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela kuwa 29 MLA ibandla lezano PF ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekhona le esilobela Ukusebenzisa indlela ezintsha zakulezi insuku ezikolweni eziningi zemfundo yaphezulu ezifana leHarare Polytech kunikeza ithemba lokuthola imisebenzi kubafundi lapho sebephuthe izifundo kumakolleji la. Intatheli zindaba eStudio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amantombazana labesifazane babikwa sebebonakala behamba phambili ekuthatheni izifundo ezobungcitshi bezokulungiswa lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi insuku phezu kwalezo ezesayensi. Unkosazana Mercy Ndebele wakobulawayo yisifundi seHarare Polytechnic. Yena ke ube ngowesifazane oyedwa othole umvuzo wokunqoba abanye bonke ehlangothini lwezifundo zeprinting and graphics arts designing.
Ngisiza ngithokozile kakhulu namhlanje nge-graduation yami yanamuhla ngoba ukungithokozisa kakhulu ukuthi yimi ngedwa ikasa nesuka kobulawayo ngoba isiNdebele kodwa ukungithokozisayo ukuthi ngikwanisile ukuba ngifike ngapha eHarare ngifunde ngiqeqeshe njalo ngitholele umvuzo engiwutholileyo namhlanje kuyangithabisa kakhulu njengomntwana wenkazana.
Emizameni yokuthuthukisa imisebenzi yezandla esiqhutshwa ngabekolleji leHarare Polytechnical College izifundi sezanelise ukuguqula izimota ezilichumi ukuze zisebenzise indlela ezimbili zamafutha ipetulu le-LP gas. Esinye salezi zifundi uJoseph Takunda Purazi ulandisa kabanzi ngasebe kwenzile ngale ndlela yamafutha.
As we are using petrol for starting, we want the...
Njengoba sisebenzisa upetuloli, sifuna izinga lokuchisa lenjini linyuke ngendlela yokuthi amanzi asenjinini asetshenziswa ukuyipholisa azokwazi ukufika lapha achise iliquid petroleum.
Umsekeli kamphathintambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu umnumzana Raymond Machingura uthi indlela abafundiswa ngayo emakolijini kulezi insuku ingadingi ukuthi isifundi siyedinga uqhatshwa ngoba siyabe sitholiswe ulwazi olwanelayo lokuthi sizisebenze.
We are equipping our students with an education 5.0.
Sihlomisa abafundi bethu ngemfundo 5.0 esekelwe ligugu lethu. Kutsho ukuthi bangakwazi ngempela ukuguqula igugu eliseduze labo kube yimpahla nokudingwa izakhamuzi zethu. Ngaleyo ndlela bakha kokubili amafekithali lomnotho wethu.
Phakathi kwabaphezu kwenkulungwane ezintathu 3054 abaphutshe izifundo lumnyaka ka-2023 abayisilinganiso phose esingamachumi ayisithupha ekhulwini 56% babo bekungabesifazane. Ingcwethi zezemfundo zithi lesi yisibonelo sokuthuthuka kwesimo semfundo yamantombazana labesifazane ukwedlula leso ebesikhona sonke lesi sikhathi. Njalo kungokwakuqala ukwenzakala embalini yaleli koleji ele Harare Polytechnical College eminyakeni eyedlula kancane ikhulu 103 years history selokhu laqalayo ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi azabopha wonke abagqugquzela ukutshengisela ukuqoqwe ukuthi kwenziwe lamuhla. Besithi uZulu azihambele emsebenzini engesabi ngoba amapholisa agcwele ndawo yonke. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abazatshengisela lamuhla kuyabe kungaphandle komthetho ngoba kungavunyezwanga ngamapholisa. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luthi kalusuze lwethule ubufakazi bamavoti ama-V11 lanxa inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa uhulumende welemelika zisithi akwenziwe lokho njalo ukuze kube mgceke ukuthi uMnangagwa wanqoba njani kukhetho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hayi siyabonga izani sikwenzile futhi yariga kuyela so iSouth Africa lebutshana nithi lindile abantu abaningi kakhulu abazophuma baye khona besafuna amathuba angcono ngoba ngeke bahlalele amasimba lawa lapha. So lofikile mbalula la wagunyazile amazimbabwe ngokuthi uthi khona izani right rike so bazothwala inkukhu zabo labogogo babo baye khona. Siyabonga okhuluma ngumasenga ngilapho kobulawa ephumule emadonkini.
Salibonani salibonani bathwakaza bahle injani lonke magumbini abanomhla abantwana besilo silo samandebele umzilikazi kamashoba ngiyalibingelela lonke ithi lingabe linjani ukuphila okhulumayo ngobodlozomnyango. Ye bantwana bakamthwakazi masibambaneni sibe moya munye sibe nyanda yinye. Lokhu ngikutsho ngoba ngikhuluma ngiqondanise lokhetho lololudlulileyo bekukudala sikhuluma kudala sikhuluma sithi ukudibanisa amavoteni labantu basempumalanga akuncedi kufana nokuphefumulela isidumbu ongeke kuyikhuphe embusweni iZANU-PF ncedisana labantu bayo ngoba iZANU-PF ayihlukananga lala madoda enisebenza nawo. Awusozuyikhuphe namhlanje ukhetho oludlulile kodwa behluleka ukuthatha amanyathelo bayehluleka ukuma baqine balwela ivoteni bathwakazi yini line levoteni kudlalwa ngayo kangaka bathwakazi ngiyal ngalimukisa ngilivula amehlo ngithi thungululani libone. Kuyasa bathwakazi, thungululani libone. Thathana amavoti enu liwase kumthokazi Republic Party okanye liwase kuzaphu usibangiliswe umuntu wesintu. Laba abantu baseMpumalanga akunanto elizayivuna ngabo. Namhlanje nampa bachumile kobulawayo lenze i-whitewash layithanyela iZanu PF kodwa bona bayivotele eMashonaland Central. Bayifaka eMaswingo, bayifaka eMashonaland West, bayifaka yonke indawo. Bayayithanda. Alisoze liyokhupha izaphu, liyokhupha ngesisisi. Isisisi ngokunye okulugatsha kweZanu PF okudalelwe ukuba lingafi lathola impumelelo lenkululeko. Bathokazi ngithi thungululani.
Qum, 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 qum. Shelele, ngikhambe ngabuya. Ngizibonele ngosi, ngivotile. Ya, into eyenzakeleyo ke lapha thina besivota khona. Kwathiwe ekuseni, savuka ke sithi siyakhona apho siyavota. Kwathiwa ma ungalamak, max, twain lokho khona ngokufaka emlonyeni nezifonyo lezi. Awungeni. Hawu, kanjani ngoba besazi ukuthi laphana vele ibhesi ye-CCC. Awu, saqinisela, saqinisela. Ah, sabona thina sokubuya ke lokuzeni abantu laba sebebuya, sebesinikeza into lezi. Bona bevele sebethe ungafakwa ama-mask. I mean, kufakwa ama-mask kungavotwa. Ama-mask la afakwa emakhaleni. Ma ufaka ungalamask, awuvoti. Kungaza announce. So angithi nina lizokunye ukuthi ama-votes afika late. Thina lapho esasikhona kwafika inkulumo enjalo. Kodwa ke, we didn't change ingqondo zethu. Saqhubeka ke, savota ngendlela esivote ngayo. Hawu laphana ukhansila vele wethu wadlala wezano, wezano wathola 100. Laphana wethu ungene ku-500. Uyabona. So into engiyibonileyo mina, abantu bayatshintsha ma umuntu esezingenele ebhokisini eseyena. Uyatshintsha, hayi. Ukwethusela bekukhona kodwa kwezinye indawo bekungayisiko khona lokho. Thina sikubone ngosi, nalapha sikhambile sabuya sayacheka lokuthi sifuna ukubona ukuthi akula nkunkunqu yini obenzakeleyo ngoba besivele sizakufaka thina. Athathola ukuthi hayi, labantu abazivotele laba abantu abebenganamali ukuze nama-agent hayi aphume njalo ama-votes abo. Akuzange aba nenkinga. So yikho nisithi mina, hayi, kuningi bantu esikubonileyo. Kumshelele.
Salibonani, salibonani Studio 7, salibonani. Into ebalulekileyo ukuthi umuntu uma engasafuna ngozulu wonke akakhitshwe vele kube kanye one. Ngoba into zamavoti, voti, voti lezi zehlula vele. Akakhitshwe. Istrategy nifane sayayenzakala kumgabe somele siyenziwe kanye one. Ngoba amavoti ngani ayehlula. Abantu sebekhathele ukutshona bekutshelwa into ezingekhoyo beyenziswa into ezifunwa izanu abantu bazo. So hayi, lo muntu okumele akhiphe khitshwe njengenja kahle kahle, njengenja etshaywa ngenduku ihlaba umkhosi siyale. Sesikhathele thina into ezingaqedakaliyo lezi.
Studio 7, ndinjani, ndinjani. Hayi, lo mdala omnankagwayo sicela aphume. Akaphume bakithi akasitshayise ngomoya. Ngathi ngezwa le nto ezikhulunywa ngabantu, sikhathele ngaye. Akasitshayise ngomoya. Isikhava sakhe lesi angasisusiyo esiyesithwele yonke into yakhe inkemenkeme. Hayi, akaphume, akaphume, sikhathele. Sikhathele ukusebenza emazweni, akaphume.
Studio 7, salibonani basakaza abahle, nabalaleli abahle. Siyabonga kusethule le ndaba boGandhi. Dungamile nabosithandekile. Siyabonga abafowethu kusethule le ndaba ezimnandi, ezilohlonze, ezingathathi hlangothi, eziza nje zingamaqiniso. Siyabonga nje. Umnankagwa akaphume, umnankagwa akaphume. Umnankagwa akaphume. Le nto yami le angathi ngahamba mpela esiyefika endlebeni zakhe. Umnankagwa ezwa ukuthi akasafunakali. Umnankagwa akaphume. Amavoti aphinde mpela, aphinde amavoti. Umnankagwa ephume. Lo muntu lo usithwale senzima kakhulu. Aphume umnankagwa. Siyabonga.
Bantu bakithi linjani nonke? Abantu asibambanene. Lobo ngwezano uyawuvotela izano nje kuphela ukuthi vele ukade uvotela leyo njengu o leyo chicken kade uyiphiwa. Leyo chicken uzayidla yini i-5 years? La manje ngikhuluma lawe, so ma ungilalele, akuselayo i-chicken. Kasakwazi ukuthi kwabuya wazothi ngivotela. Bantu bakithi sikhathele ngani? Bantu bakithi siyasifonela ukuthiwa asila milimili, asila mpuphu, asila lokhu, asila chukela. Kati lina lethi sikuthathaphi thina sithwele nzima la iGoli sitshaywa.
Vuka Mthwakazi, vuka, vuka Mthwakazi. Yeah, siyamuzwa ufikile Mbalula etshengisa umhlaba ukuthi kala ngqondo. lengqondozi hlezi fisa kuba izano ngoba enikwe izimali izano wehle kutshontshelizweni lakwatshontsha kwelinye ilizwe akula nto angasibabazela imperialist kutshoni kuni kuyinjalo kubi ngakho kahloniphi abanye abantu i-CCC yinhlanganiso yabantu abadlula izigidi ezimbili abadlula izigidi ezimbili hlezi angxanye ikhulu kumbe inkulu ngwane ezilithumi baningi kakhulu abantu labana abantu abangaphansi kwe-CCC ababizwa kuthiwa uChamisa ayisiyo obizwa kuthiwa i-CCC Chamisa umholi kwe-CCC umkhokheli owakhetha ukuthi akhokhele i-CCC yikho engasosimbuluzela atshela abantu athi khona CCC imperialist bona bayini bona ubungane babo lezano babuthethe ngapi yensi umkhonto wesizwe bebehlangene nabazibra anxayevele ibona abantu abagadela ilokhu zeni izinhlanganiso endleleni anxayevele yikho kumkhonto wesizwe kodwa wesizwe behlangene nezibra iyisitha sezano wonke umsebenzi bawenze bexabana lezano bazi izano yazene lisikubulala abantu bantu MC yabalahlela ibhalaka pho angasitshela khona ababazela umhlaba izano isona azama ukuvikela izano athi bona bayinto yinyelezano leqala nini kulokuthi athuthe izano imbadeni imbulu kakhulu imbulu kakhulu kuyayangisa ukuthi akhuluma amanyala amakhulu kangaka phambi kwabantu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika omunye osakhulayo ophatheke kuhlelo lwabatsha lukahulumende welemelika olweyali professional development experience unkosazana Ntombi kamama Moyo uthi ufunde okuningi phansi kwalolu hlelo uthi usuka emelika esebuyela eZimbabwe elidlabuzane lokuyafeza konke akufundileyo njalo abantu kufanele bakhangelele ukuthola amadrama avela kuye ke sizwe ingxoxo ayenze lo Studio 7
kulento okuthiwa i-professional development experience i-PDE whereby balifaka kuma-companies e-America ukuthi lisebenze lithole ulwazi lokuthi bona basebenza njani and bakufaka according to ama-interests akho lokuthi wenzani msebenzi bani nxa usekhaya and mina I was part of the 100 who were chosen and bamfaka e-company nothiwa i-San Francisco International Film Festival ise-San Francisco in California. So basically, a company lay iyenza ama film screenings like ama film festival where they showcase and celebrate ama films. Iphinde futhi inike support to ama local filmmakers ngoba nike office space yokuthi nxa ngela ndawo yokubhalela uyabuya lapho uzobhala kulama computer kule internet kulama office kuthule akwanisa ukubhala in peace. They also give you guidance ba kufaka in contact with abantu aba established in the industry.
Kuyini okutholileyo kulolu hlelo?
Ukuhlangana labantu abaningi wa part of the industry here. There's a very large film industry in San Francisco. Kugcwele abantu abayenza ama-film, whether bayaqalisa kumbe they are already established baningi. So I was able to meet a lot of them. And bendenhlanhla ngoba ngifike ngesikhathi se-summit. So i-summit leyo ibihlanganisa nje ama-filmmakers from around San Francisco and Oakland. Bafake ku-one ndawo ukuthi xoxani, xoxisane ngendaba ze-industry, the problems you face, the successes. So I was able to meet a lot of people through that.
Yiphi into enkulu ongathi uyifundile kulolu hlelo?
Hamba kuma acting classes ngoba thina as writers have sibhalile but we don't know what actors go through ukuze iscene iphume kuhle kuhle. So I was able to go to that ngabona ngafunda and then ngafunda futhi le ndlela abayenza ngayo ama films from the first stage till the end, like ukuqalisa ngkhona ukubhala njani, apply kanjani funding, lokuthi ama meetings angkhona with your staff uwahlela kanjani.
Njengoba usubuyele eZimbabwe kuyini ozafika ukwenze?
So mina nxa sengifika ekhaya umsebenzi uyaqhubekela phambili. I'm hoping ukuthi I'm going to write more dramas for my audience and I'm also hoping ukuthi ngisahlala ngixoxisana labantu labengisebenza labo lapha ngoba they have been so good to me, they have taught me so much and this is not something that you learn from just about anywhere.
Alo ke ngonkosazana Ntombi kayise moyo ongomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo lweyali obexoxa icingweni lo Tabo Kancube intathele izindaba ye Studio 7 besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo ekuseni. Kodwa ke silazo ezinye indaba phakathi kwesikhathi lapha nsuku zonke half past 7 ntambama. Olifisela impela sonto elichukela. Igama lami ngu Chris Gande.